abantu nje bese bengabantu asebegqoka amamask njalo lalapho ezitolo lapho esingena khona bese sanitizer. So bekusokuyindlela nje esiphila ngayo njalo nasikhangelela inani labantu ababanjwa bele coronavirus, lenani labantu esingathi ngaba recover seliliningi kakhulu. Imizamo ebikhona iyona leyo nje ukuthi abantu bagqoke amamaski lasezitolo, kufakwe ama sanitizer wona lawa. Esengunanzelele futhi ukuthi abantu abasahambahambi kakhulu edolobheni ngoba sasinanzelela ngesikhathi lesana kusase i-lockdown isabambile kakhulu. Abantu babethwala nzima ukuya ethawuni, amabhasi egcwala nanilani, kodwa inani labantu abasebevukela besiye ethawuni ngoba indawo zokuthengisa sokuhlupha ukuthi uthengise kuyabe kulamapholisa lanilani. So uhulumende lekhansili sebesithi abantu bethengisela lapha abahlala khona emalokishini, so inani labantu elingena ethawuni selisiba lelutshwane kakhulu. I-social distancing, hayi lapho ikhona kungani kulo hlupho kakhulu.
Sibonile ukuthi uhulumende useyekethisa imigoqo ebikhona yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Kungaphathisa kakhulu yini abantu kumbe singabona limemetheka njalo ngendlela nje elibona abantu beziphatha ngayo?
Into ezamukelwe kakhulu izakhamizi, kodwa asazi ukuthi kungabe kusiphatheleni khona lokhu ngoba sesinazeke ukuthi khona yonke into nje isingani sivuliwe. Sikhangela abantwana besikolo sebevuliwe, ama-universities asevulile. So kuzaba le engathi i-activity eningi kakhulu elizweni. Sesizathi sike kubona ukuthi ama-numbers lawa e-coronavirus azathi kuyehla kumbe azathi kucansa, kodwa enyangeni lezi ezidlulileyo besekule ndlela abantu ade sebevele sebeqalisa or sebejayele ukuphila ngayo ukuthi awuyikhatshana, awuphumi usiya kwenye icity, awuphumi usiya kwelinye ilizwe, izinto ezenzeka zona lezo. So njengoba sokuvuliwe sibona la ma-flights lawo sevuliwe, ama-regional flights, sikhona sizananzelela ukuthi khona ukumemetheka komkhuhlane lo kuzaba njani ngoba la ma-tourist ungathi sevunyelwa. So kuyinto nje esizathi ukuthi siyinanzelele lathi ukuthi ingabe yinto engasilethela umkhuhlane kumbe kube le spike entsha kumbe abantu bazakhontinua bezama ukuthi besanitize begqoke lama-maski